Ngokuthi yini ukuthi sibona ngathi uNkulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esibhekene yikho sekuya ngendlela ababuya ngayo ngoba akususeki ukuthi manje kuyegazisa kanjani kulolu mhlolo ngaso ngezindlela izanti ezingamukusela ukuthi kule nto ezenzakalayo isandla sokuqala singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla lakho singakwazi kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasuke njengohulumende ebambeneyo futhi ukuthi ilizwelethu liyantengantenga yikho siba nohlupho olulengehlanayo ngezinye indlela uhulumende amasona wakhe awuthatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube lani nosesikhithwa esithi ubisele emuva lokwake sokukhithiwa
ukhona kungenzeka kanjani baba Sfindo ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi
kona okungenzakaliyo kungazeleka ukuthi nxa into izabangumgcwalilagazetha ilesigabeaaesigabeendawolaniofisi izisiye emcineni kuthi yena ngokwakumongameli akubhalise lokho so noma sebekhuluma vela kuzuseni ngezela kutho ukuthi bazame ukusela kuyengayedlela kule mthetho eminingi esiyaphasayo ingena ngeketetok yikho bazame ukusela khona kodwa weyasayi ilizwe lezimbabwe liyabasisize sowathi abakhulumi iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yalen ukuthi akhanye ukuthi bezilwelezo zokhrasting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uzulu kunanzelelo wenza umthetho wakwelemoto abavume ukuthi bacolise lapha abaphathi bephambanise khona basukuse okulungiswayo kuthi abengatshathi ngokuthi upresident engakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu bezimbabwe basibamba njani leso babona ngathi asicabanga into ebuhlungu naleso
alubana kazesulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lomthelela bani elizweni ikakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi impahla yezibhedlela ama-ambulensi bekungasoze kube kusaziswa uzulu
ingozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokule ngozi vele ezimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption beso kuzaba nendlela ezinenge zokuba nalezi mpahla zithengokwasemthethweni kube lokutshontsha okuneokube kuzenzakala kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osafakelanga njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumende ezingama-public fund uzulu besekuthiwa angatelwa yikugaga vele khona okhona kodwa okungavunyelwa ezimbabwe okungavunyelwa umhlaba wonke ke thina njengezimbabwe besefuna ukuphila ngendlela leyaneyalemuva sesezidlale zonsuku leyo nto kengafane zivunyelwa ngabe le ngozi yokuthi yonke imali esezithengasiwe ngabantu yasenza uhulumende kama-public fund omunye lokunye isikhathi sezimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho so eqinisweni vele linto lingasozisebenze ibizenza ilizwe lesithone futhi ngamandla okuya nendoa velesingabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption ingozi zabo zezithengazihambi kuhle akula-transparent.